So we see card to send up a VOA in Debele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 30 kumpalakazi 2021. Igama ngontungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu nge-COVID-19 izolo. Ibandla lezanu-PF lithi liphakathi kokuphenya imbiko yokuthi kube lodlakela kukhetho lwalo lokudinga inkokheli yezabelo. Iqembu le-Highlanders liwisa izimathonsi phezu kokubhubha komkhokheli walo umnumzana Ndumiso Gumede. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 27 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2107 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebhubhile laya ku 4967 kuthi abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje sebengu 30772. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 5366 kuthi abahlatshwe esibili bangu 6586. Abahlatshwe esithathu bangu 653. Ibandla leZANU-PF lithi liphakathi kokuphenya impiko yokuthi kube lodlakela kukhetho lwalo lokudinga inkokheli yezabelo. Isiphathamandla salelibandla umnumzana Mike Bima utshele iHerald ukuthi baphenya njalo impiko yokuthi bakhona abahluthune amaphepha okuvotela eHarare babaleka lawo. Uthe abazafunyanwa belecala bazajeziswa. Obona ngokwethulwa kwembiko kuZANU-PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshelele umsakazo ukuthi impumela yalolukhetho iza kwethulwa namuhla. Kodwa abanye abanqobileyo bakhanya sebesaziwa. Nanku inkundla yeZim Life ibika ukuba umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye onqobe kusikhundla sikamgcinisihlalo eMashonaland Central okuyisikhundla abevele esiphethe. Iqembu lenguqu eleHighlanders lithi liwisa izimathonsi ngokubhubha komkhokheli walo umnumzana Ndumiso Gumede. UGumede ubhubhele esibhedlela sempilo izolo eseleminyaka yokuzalwa edlula amatshumi ayisikhombisa 76. Isiphathamandla salelibandla umnumzana Jimmy Solumba Ncube uthi balahlekelwe insika yeqembu edlale indima ebanzi ekulithuthukiseni. Iqembu leHighlanders lenzele uGumede idili ngeviki edluleyo limbonga ngemisebenzi yakhe. Sixoxelo ake wadlalela leli qembu umnumzana Marvin Ntini.
Ukudlula kababa uGumede into esidanise kakhulu, especially thina abantwana beHighlander. UGumede bekungumuntu ebesikhangelela ukuthi nxa ule godfather ukwazi ukuthi nxa kunama problems amakhulu uGumede ebaveza kuzwa abantu abazabe sizasincedisa ukuba basitshele ukuthi hayi hambani ngale ndlela ngoba le ndlela sesayibona ezaliphumelisa yilei thatha nendlela abayiwo abasitshengisa indlela elungile. So ubaba uGumede ngikhumbula mina usikhuluma ngaye ngisakhula kwaIslander sasikwazi ukuthi even sisiya kwecamp lapha eLuveve eGwabalanda lapha ilobhengula West duze lapha endlini yane eyathengwa ngubaba uGumede. Sasikwazi yathengwa ngubaba uGumede ile administration yakhe esesekwaIslander and sikwazi ukuthi ama-ofisi ngubaba uGumede waba nesandla sokuthenga into ezinjalo. So sasikwazi ukuthi umuntu onjalo wabuilda ilegacy kwaIslander esingeke siyitshintshe. And bengimazi mina besikhuluma sonke isikhathi nje singahlangana sike sixoxaxoxe ebengisazi nabantu bakhe uwindoda ebesivele siqakathekisa kakhulu uSithembile ukuthi sizasinika i-guidance and stuff like that. So ukutshona kwakhe kuzaletha i-big void especially kuma-administrators afuna ukuncedisa iqembu kumbe even i-soccer as a whole eZimbabwe i-football eZimbabwe kuzaletha sibili a big hole ukuthi izafilwa ngomunye umuntu. It's very hard ukuthi luze abantu abanjengababa uGumede abakwaziyo uku-administrator umdlalo webhora ngendlela ayi-administrator ngayo.
Ungathi kuyini akwenzela iqembu le-Highlanders ubaba uGumede ozamkhumbula ngakho?
Ubaba uGumede into azenzela iHighlander lokhe wasuka esikhundleni ngaleso sikhathi akula munye umuntu osowake wakwenza lokho. Ngingazi ukuba baza kwenza kusiya phambili kodwa singathi ananzelwe uGumede nguye owaye ebambe intambo ukuze kuthengwe iclubhouse iHighlander laseLuveve. Nguye njalo owakhokhela iadministration ukuthi kuthengwe ama-ofisi lana asetown wabuya le clubhouse. So ubaba uGumede into azenzela iHighlander even manje i-foundation ayileyayo akulokhu I'm pretty sure amaHighlander amaplayer lokhu siyakhempa khona phana eLuveve alokhu siya ema-ofisini angaphase town iclubhouse ikhona into zonke ezenziwa kuyini yimcabango kapha boGumede. So i-foundation ayitsheyilekile akula munye umuntu ongathi ukuthi kulo muntu usakwenza ngcono kulo baba uGumede. Angikholwa ngoba into ayenzayo abafana kakukhempa waya emahoteli nakulani kukhanjwa khona phana eLuveve kusiyakhempa khona phana kusave imali eningi. Up to today generation yanamuhla sikhuluma I don't even know 20-30 years ngemva kwesikhathi athi impahla le ama-properties akhona akuthengwa ngayo alokhu ekhuluma ngento imisebenzi eyenziwa nguGumede. So into ayenzayo is indelible akula muntu osokwakwenza. So silahlekelwe kakhulu ngoba waye ahead of his time ngemicabango ayenayo ukuthi ku-investwa ku-property ku-investwa ezintweni enjengokuthenga i-property not ukuthi imali iphonge ukudlaliswa lapha lalaphaya. Silokhu esinje nje namuhla ungadwa ku-Highlander kuyiwa kuma-properties athengwa ngobani ngubaba uGumede. So that's a legacy ongola muntu ongakwanisa ukuthi ayimatch up to today.
Umnumzana Malvin Ntini wake wadlalela iqembu le-Highlanders sixoxela eseMelika. Lanxa uhulumende sithi ubona inkazimulo kwindaba zomnotho ngomnyaka ozayo, ezinye incwethi zithi kubufilibana. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Motswangwa usanda kwethula amazwi awukuthi umnotho uzathuthuka, kanti njalo uthi labatshali bezimali sebesiza eZimbabwe ngobunengi. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi kulobunzima phambili.
Ubona umnyaka obuya songenalo umnyaka othembisa ikakhulu esikhangele kwezomnotho ngenxa yokubana umnyaka lo sidlule kiwo sibele phambarest izulu lingana kuhle i-agriculture ingasukumisa ezomnotho ezokwemba lazo zikhaya zithembisa ngendlela i-output yegold ebuya ngayo. Kodwa into eyinkinga loba ezayenza umnyaka ube nzima yikubana ngumnyaka obuya ngemva kokuya owe ngemva komnyaka okuya kuma-elections okuza kutsho ukubana uhulumende loba wonke ama-political players ama-economic players usafa kuma-consequences ukubana ama-decision wonke abesenzwa based on trying to impress or based on trying to fulfill or plan around the election promise. Okuzabona ukuthi i-politics izabele morism than economics. So uzabona in terms of expenditure government will increase expenditure beyond what they've budgeted for trying to fulfill or or plan around elections. Normally, lizwe lethu liba nama challenges amakune economically towards election or umnyaka ama election ngoba we more concentrated kakhulu kwezompolitiko kusichiyo zomeconomic sacrifice. So 2022 won't be different from what we saw in 2012, what we saw in 2017, just a year before elections. Some unreasonable economic decisions being made to fulfill a political agenda. So nzakubona kana kuza kwanzima kwezomeconomy uyakoza.
Kuyini okungenziwa okungathuthukisa umnotho njalo kususe uzulu ebunzimeni aphakathi kwabo?
Nasikara zomnotho eZimbabwe esingathi indlovu phakathi kwendlu indaba ye-currency stability. Ungakunanzelela ukuthi fluctuation ye-currency yethu idonsa inflation enenge ikakhulu sukela kusikelela kwe-foreign currency ku-formal economy yonitholakala umkampo omnyama wenza kubana ama-price wena ngokwabo abe-based emkampo kumarets emkampo nomnyama okukho kwenza izinto zikhwele zingafinyelelwa ngabantu abaningi kakhulu abahola nge-RTTS which is the local currency. So uhulumende kufuza afinde long lasting solution kwindaba ye foreign currency exchange in terms of exchange rate njalo azame kwenza environment ibe ya leader kusituation yokuthi siyafika equilibrium loba kulinganayo kwindaba enze foreign currency efunakala ku economy le foreign currency esiyabe siyithola ngokunganazelela kathesi foreign currency siyitholayo ayenelisi ukuyenza kuba ne-economy yephambili ikakhulu i-foreign currency etholakala ku-formal market. So into efuze engani yalungiswa kwi-economy zimbabwe kathesi indaba ye-foreign currency ngokungakhangela kwezinye izinto i-productivity has been increasing across industries and the challenge has always been how do we manage our foreign currency. Umnyaka obuzayo sifuna ukuthi sibe le problem yokuthi siyabe sikhala nge-currency njengelizwe kufuze sibe singani siyathola i-solution ngasokukude sokuyisikhathi eside the longest trade in Zimbabwe and Dr. Foreign Currency.
Umnumzana Reggie Shoko, ingcwethi kwezenotho. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission ibhalise abantu abazavota okwakuqala abazinkulungwane ezimbili 2000 kuphela lonyaka. IZim Life ithi amapolisa ethule amabizo abasolwa ababikwa bedubule babulala usana olulenyanga ezilithumi ngesikhathi bentshontsha emacheke ngolwesibili. Abasolwa laba ngugift Nema, uTrust Sakavengwa, Clemence Moterengwende kanye labathathu abomndeni munye uBrian Machipisa, Pearson Machipisa noPanganai Machipisa. Ikroniko ithi amapolisa kobulawayo azabopha bonke abazatholakala behamba-hamba esitaladeni phakathi kuka-9 o'clock ntambama lo-6 o'clock ekuseni ngosuku olwandulela umnyaka omutsha. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibulisa abalaleli baka Studio 7 nonke emagombini amane omhlaba. Ukhuluma ngu-Allen Yati. Sizalane zonke zikamthakazi. Hayi kubuhlungu ngalendoda abantu ngogawulo isikorobho sezano, isikorobho phansi sezano abasisebenzisayo bazathi ma beqede ngaso besilahle sesitawunile. Angazi ukuthi uzalwaphi lo muntu. Ya ubaba okhulumile yethu ukhuphula ama-BP abantu ulethela abantu umkhuhlane ezinhliziyweni lugawulo wakhona lowo. Ngizongena edabeni lwezinkomo zizalwane zaseZimbabwe. Uhulumeni ake akawehlulekile ukubana udaba lwezinkomo aluxazulule ukuthi amasela ethweni. Ake enikeze abantu ngesigaba ngesigaba nezinduna bebona ukuthi namasela la bengayenze njani ngoba isela malihluphe esigabeni kunikezwe abantu amandla lezinduna esuswe lomuntu ecotshwe empela esigabeni uma ungukuthi umotha egwanda bemnikeze nje ugwalo lokuthi igwanda yonke kawufunakala aphuma phele ayodinga indawo yena lapha azi khona njalo kubhala ukuthi lisela lezinkomo lomuntu lo kasisafuni lapha isela lezinkomo kanye nengane zakhe ehambe nje nengane zakhe mpela aphume phele.
Salubonani, salubonani bantu baka Studio 7 la kanye labalalele. Ingathandi kodwa ukungenela kweze politics kodwa ya kulesi sikhathi sizangena endlela zokuthi MRP sikhona. Into enziwa izana ayikho right bafowethu. La kanye labalalele labo mama bethu bonke nje labo sisa bobhuti labo khula bogogo balapha. Izani yarobha abantu abakhulileyo ogogo silibarobha ngomumbo obolileyo. Ichoni barobha every day isikhathi onke ukuthi bavotele izani barobha umumbo obolileyo. Izani ufuze yena ngokwamela iphume kuzokuze lokho kuthiwa ukuchamisa lokho MDC lokho abantu bakidabekele ukulandelana MDC abayekele MRP sikhona abazama ukulandela iqembu lakibo bechiya iqembu langale ngaphandle ati abantu bakithi indaba bewumsamakhanda abazama ukuba bethakathaka befunde abantu bakithi ha.
Salubonani basakazi kuStudio 7 necabinet yonke esethulela enisethulela uhlelo olumnandi kangaka olwelimi lesiNdebele ngokwenzeka eZimbabwe. Lona okhulumayo ngumzingeli Ncube ngiphuma esigabeni sakuChichi Nduna kodwa kwamanje ngilana eSouth Africa. Basakazi bami bengithanda ukuthi ningidlulisele nanku umlayeza uma ngabe uzotholakala ngoba miningi imilayeza enisidlulisela yona kodwa nginethemba lokuthi ngelinye lamalanga nawo uzodlula umlayezo. Ngabantu bezano kanti laba bantu ababoni ngani ukuthi izano yabo le ayinanqubekela phambili why kanti bengavoteli iparty eyiyona ebonisa ukuthi ifuna ukukhulula isizwe kunalokho okwenziwa izani donsela abantu egodini abantu kube balokho bayilandela bayidonsela abantu egodini bayivo 41 years akuna lutho olwenziwe izano eZimbabwe akuna lutho izindlela zifile abantu kabasebenzi please siyacela especially kuye u-president weZimbabwe lo mlayezo ungafika kuye bengicela ukuthi ayenze ubungcono bakhe thina singamaNdebele kahle kahle vele asisayifuni iZimbabwe kahle kahle iZimbabwe asisayifuni sifuna ukuzimela ngani ngoba vele ihulumeni yeZanu PF ayisenzeli lutho thina sifuna ukuzimela yiyo nje into enkulu esiyifunayo.
Salubonani basakazi weStudio 7. Zinethemba ukuthi lonke liyephephile emkhuhlaneni lokhona. Mina nguBhanda Moyo, Plumtree kulilima West. Mina ngendlela engibona iZimbabwe ukuthi masithi sifuna iZimbabwe ekhululekileyo kufanele sibeke laphana kuzeke imithetho elaphana esetshenziswayo yiye kuleli lizwe for 40 years. Ngaphandle silungise ngagijima yonke into esikhulume nge-devolution ekhulunywa ngomlomo iphelele emlonyeni sikhulume ngamavoti sikhulume ngokuriga masingazange sifike laphana kuzeki kulungisa indaba yokuthi kuvota njani kwenzakalani laphana kuzeki ayikho into esizayitshintsha la kuyohlala kunjalo kuyahlala kuyibhasi yona leyo lo windi wakhe so hayi ngabeka amaningi mna ngubhanda ekulilima West kwamagwama village nyama
eri. Salubonani basakazi nabalaleli beStudio 7. Uvela iqiniso lokhulumayo waseLupane eJabiwa khuluma ngeJohannesburg. Kunendaba ebusungenzakala eZimbabwe indaba yokuthi amasosha asekangenela abantu ezindlini ibathathela imali bathathela nokudla. Okuyiqinisa ukuthi impela ukuze kwenzeke kanjalo ukuthi amasosha ayenze leyo nto isimo selizwe asimanga kahle kungayisinto right into abayenzayo kodwa kungendaba ze government yethu obuyiyo ephuqa ukuthi amasosha bezibengene endlini bethathele abantu bebamba abantu inkuzi ngendaba yani yephango iphango ngathi selidlela amandla emasosheni kodwa ke bantu bakithi mangabe ukuthi amasosha sekaqala ukubamba inkuzi abantu kusho ukuthi kubonakala ngathi leyo government ilivikele yini ilizwe mangabe kunjalo noma ilizwe nje selithathe lenziwa nje kwaba sempuze edlemini
Ngicela ngiyabingelela kakhulu kubasakazi beStudio 7 abasakazi bethu lisiphathele umsebenzi wethu kuhle kakhulu kuloko lasisebenzela kuStudio 7 sibonane into zezihamba kahle okwami kakhulu ngikubingelela abantu bakithi eGwanda lapha kakhulu ngibingelela abantu bakithi eSinokani Sinokani kakhulu ngiyengicakathisa kakhulu isikhathi esiningikhuma ngeSinokani ngiyayithanda yiko engikhulele khona kuse-Arisuthu seGwanda mina nginguTimothy Mhlanga ma kakhulu abantu bakithi balime kakhulu sibili okutshengisela ukuthi khona hhayi nxale ngane zulu singaba le-good harvest njalo ngakhohlwa ubingelela bonke abakhokheli bethu abanjengabo sebhuku bethu wawundlovu usikhokheleli bawandlovu sithanda ukuthi ubone usikhokheleli vele siyakuthanda kakhulu mbingelela umlisa wethu ubaba urantas ngale ngiyambingelela naye kakhulu ukuthi hhayi umsebenzi awusebenza uhamba kuhle sibili kumali esayo umbingelele bonke amanebhawudu oshomiti amanebhawudu wonke akithi angane ayinqabele usisela uphakathi kwesigaba ukuthi ba umsebenzi wauye phambili phambi nomsebenzi banebhawudu ya ngiyabonga izulu kaline pula hayini
Studio 7 ngiyalibingelela bangani lezihlobo ngezindawo ngamadolobho ngiyalibingelela lonke bakithi ngithi Merry Christmas kini lonke basakazi bethu kanye labalaleli baka Studio 7 ngingakhohlwa udadewethu bathabile masuku Linjani izihlobo bakithi ikhisimisi nansi sesiyibonile lanxa kunzima nje ekhaya kungadliwa lutho kodwa hayi uNkulunkulu khona uzasikhulula ngelinye ilanga hayi bendibingelela bakithi ngiyabonga yimi uzikode ngiseBotswana amen
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi abantu ekade behlome ngemibhobho bangene ngodlakela kuzakhiwo zenhlanganiso ye-World Food Program kweleSudan bantshontsha ukudla okungena kunkulungwane zamathani phose ezimbili 1,900 metric tons. I-Voice of America ithi kulokungahlaliseki ezwekazi le-Afrika ngenani eliphansi labantu wasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 singene kudaba lwemelika owesifazana odabuka kwele-Bhilithane unkosazana Gillian Maxwell ufunyanwe inkantolo izolo elamacala amahlanu okuphathisa inkisela yasemelika ake wathandana layo uJeffrey Epstein ukuya emacansini lamantombazana aleminyaka ephansi uMaxwell ubesetheswa amacala ayisithupha kodwa idale limgezile kwelinye lalawa macala ingcwethi kwezemithetho zithi ubhekane lesigwebo eside emelika uEpstein yena uzibophele wafela ejele ngo-2019 Kusenjalo ama Democrats lama Republicans athi owake waba ngusenator weNevada uMnumzana Harry Reid uchiye imbali ejulileyo ngendima ayidlalayo kweminyaka engamachumi amathathu elilunga lePhalamende. Uriti upupe ngolwesibili eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili 82. Uriti wabamba iqhaza elikhulu ekupasiseni imithetho egoqela owezempilakahle ngesikhathi sikamongameli Barack Obama Affordable Care Act. Yena uObama ngokwakhe uthe ngabe kungayisuye Reid ngabe mhlawumbe kazange abe ngumongameli. Abanye abamtshayele ihlombe bagoqela ophethe isikhundla ake waba kuso esokukhokhela amademokrasi kudale lesenethi uMnumzana Chuck Schumer kanye lelunga lama-Republicans uMnumzana Mitch McConnell. Sixoxele ocubungula izombusazwe uMnumzana Denmoyo.
USenator Harry Reid ube ngumuntu oqakathekileyo kakhulu kubandla lamademokrasi. Ngumuntu waqala ipolitiki zakhe kudala kuma-70s. Wakhuphuka waze wafika waba ngu-lieutenant governor weNevada. At a very young age, 30, and was a democratic leader a year before Obama is long president. So, umuntu oqakatheke kakhulu kuma democracy ngoba waye senate leader, umuntu wabona siyabona iphumelela ukuphasa iagenda yama democracy entweni eziningi ezihlukeneyo ngoba siyazi ngesikhathi Obama engena ziningi izinto ezazenzakala. Yena wasebenzisana kahle loNancy Pelosi ukuthi baguide i-Democratic Party ukuthi bakwazi ukudlulisa imithetho eminingi esiyibonayo namanje. So uHarry Reid mina ngimbona eyihero e-America, engumuntu ohloniphekayo kakhulu, engumuntu olesikhundla esiphezulu ku-Democratic Party njengo-Senate leader.
Ungathi kuyini kahle kahle okumqoka akwenzayo azakhunjulwa ngakho lokhu esingathi iligasi yakhe aseyitshile kulumhlaba ubaba Harry Reid?
Enkulu kakhulu imbali yakhe engibona uHarry Reid ezokhunjulwa ngayo yikusebenza akwenzayo ukuthi umthetho esingathi obizwa i-Obamacare eyona esiza abantu abaningi ukuthi babe le-health care e-America. Sabona epusha uSenator Reid ukuthi athole i-majority 60 votes ku-Senate ukuthi iphase ibhili leyana e-Obamacare. Ngingathi one of the most important things abantu abazomkhumbula ngayo uHarry Reid i-Obamacare, njalo futhi lokusebenzisana lo Obama kakhulu closely ngesikhathi se-recession leyana esayibona ngo-2009-2010 lapho abaphasa khona ibhili engange 800 billion mangikhumbula kahle eyokunceda i-stimulus esanceda esasiza amakhampani ezimoto lamanye amakhampani ayebhekane lodubo olukhulu kakhulu khonzelwa yi-recession esayibonayo. So kimi ngibona eyihero enkulu kakhulu especially nge-era ka-Obama, even though wasebenza labanye, but ngoba ngesikhathi sika-Obama nguye owayeseyi-leader ye-Senate, ngibona kuyiyo imbali enkulu kakhulu azokwaziwa ngayo ukuthi umuntu wasebenzisana kuhle lo-Obama badlulisa imithetho eminingi esiyibonayo namanje ilokhu isamile. Singathi futhi okunye engakuqakathekisa ukuthi nguye owasebenzisa abathi i-nuclear option ku-Senate le yokuthi i-simple majority ibe yiyona ekwanisa ukudlulisa imithetho ngoba ama-Republican njalo sibona vele ehlala efuna ukublokha ama-initiative ama-Democrat.
UMnumzana Denmoyo uhlaziya izombusazwe njalo usekela ibandla lama-Democrats. abaziphethe nabezihamba phambili. Kubhubhe abangamatyumi pose amathathu 27 nge-COVID-19 izolo. IZANU-PF ithi iphakathi kokuphenya impiko yokuthi kube lodlakela kukhetho lwayo lokudinga inkokheli yezabelo. Iqembu le-Highlanders liwisa izimathonsi phezu kokubhubha komholi walo uMnumzana Ndumiso Gumede. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwesekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Kimi uNtungamile Nkomo.